Odokotela bathi emsebenzini lapha abakhona kule problem ngizathi equipment eyokwelaphisa ama-patients. Uhulumende ubethenga i-equipment leyo, kodwa kukhanya ngani amadokotela abasuthiseki, bathi i-equipment ilokhu ingeneli, njalo sebesehluleka ukwelapha ama-patient lokusebenzisa ngathi ama-skills lawa abalawo. So le mithi layo ikhanya ngani ayeneli esibhedlela. So bebefuna ukuthi uhulumende engeze ukuthenga imithi le equipment yakhona.
Sizwa futhi bakhala ngeholo lapha babaSikhosana. Bathini ngeholo?
Iholo lihlupha wonke umuntu, asiwa amadokotela kuphela. Anti uyazi ukuthi khona engathi umumo we-economy eZimbabwe awumanga kuhle. Lokhu sasusa i-United States dollars. Imali eZimbabwe ikhanya ngani siyadivalua too much, okokuthi khona imiholo abantu abasakwanisi ukuthenga izinto zokuphilisa ezitolo, yikho abakhala ngakho.
Singathi kodwa njengohulumende liyazama ukuthi likulungisise yini khonokho, kumbe vele kuyehlula?
Ngingathi ukulungiswa kwalokho it's ngokwe izigaba zonke zikahulumende. Singeke sitsho ukuthi khona into engalungiswa ngabezempilo kuphela, kumele kube ukumanyana kwama-departments kahulumende wonke ukuze sibe lokulungisa umumo we-economy yeZimbabwe.
Yes, siyabona ukuthi bayayithusela bathi-ke ngolwesine bazakhalala imisebenzi, kumbe bathi abasoze benelisa ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuhlupheka kwabo lokho. Likubona njani khonokho Sikhosana?
Ya, mina ngingathi batsho njalo, kodwa-ke esingakufisa yikuthi bakhangele impilo yabantu kuqala, then lokho okwemiholo lemali sibe sikhuluma kodwa besebenza beselapha izigulane, yikho esikufiselayo. Impilo ye inzima emuntwini wonke, kodwa-ke esikucelayo ukuthi babe besikhuluma mayelana lemiholo kodwa bekhangela beselapha izigulane.